asikhangeleli ukuthi amapolisa ebethatha ngawo ke amapolitician ngendlela ababhale ngayo ngenxa yokubanakele impilo yomuntu. Ungabe kungcono ukuthi befake izinto ezicathengelwayo, hayi khona ama-conclusion abawafakile esibona ngani amangakuhle. Yikho sesithe kusasa siyabuyela emapoliseni ukuze sisazane labo, njalo lokuthi bekhuluma ukuthi abantu bezanu bebhasiwa bezanu ngenxa yokuthi ngabantu abayadlakalayo endaweni njengabantu bezanu. Ngaphandle amapolisa ngenxa yokuthi lawo aphathwe ngiphasili yezanu PF ika bangathi hayi kaso member enhlanganiseni ngenxa yokubana thina siyamazi ngenxa yokuthi ngabantu esitshona labo siyabe sikwazi ukubana lo ngezanu lo kaso wezanu. Sasikhayenelanga ukuthi amapolisa ebethatha ke ama-side ngendlela ke okuphunywe ngayo ku-statements kaphunyane.
Kirina Maironi obikwa ngamapolisa ukuthi wayelo more blessing ali ngesikhathi ethunjwa nguPius Jamba. Iselike lakhuluma la yena uKirina Maironi lo yini? Lezwa ukuthi yena uthini njengomuntu wayekhona?
Thina abantu esikhulume labo ikakhulu abantu bemuli labanye abasebeduze emdaweni lapha athunjwa khona. Engabe ngingakwazi amabizo abo off the record, kodwa engikwazi ukubana abantu esakhuluma labo njalo abancedisayo ukubana ke sifayele amaphepha amakhodi ngabantu ababonayo, abantu abawaziyo, ngabantu abahlala khona.
USimba Chisango amapolisa athi akalani lokwenza lalolu daba. Yebo, ngumuntu waziwayo ukuthi ngowezanu PF, kodwa uPius Jamba lo amapolisa alandula athi hayi akunjalo. Kalani lezombusazwe kayisilolunga lezanu PF?
Ilunga elisaphutha ezanu PF, umuntu oyazakalayo ngemsebenzi yakhe elishana lama-activist emela ezanu PF. Wethu ulekhadi lezanu nomakala esikwaziyo ukubana ke lilunga lezanu PF ngenxa yokubana ngabantu ke ababenefitha kunhlelo zezanu, beyenza into zezanu, njalo uyazakala uphumzwa ukumobilize noku-organize abantu bezanu. So angazi ukubana ke amapolisa athi kasowezanu ngomhlobo bani, bathi in terms of membership or bathi in terms of association, ngenxa yokubana into eziyazakalayo endaweni ezikhulunywa even ngabantu abahlala khona. Njalo kubana ke bathi akakho involved, ungabe ngibathiye kusayi-investigate akabe abi labo ukusuthiseka ngokubana u-involved noma akakho involved. Hayi khona ukuthi ama-investigation eqalisa ukuthi umuntu sekliwe ukubana ke akakho involved ecaleni eliyazakalayo ukubana ke uyo waye-involved.
Isikhuluma izolo ubutheli zahamba enkantolo ukuyacela ukuthi ibambe amapolisa ngamandla ukuthi amdinge u-more blessing. Lingaba lihambile yini emthethwanda?
Yes, esihambile emthethwandaba. Sikhangelele ukubana kusasa siqedise amaphepha ukubana ifayelwe High Court ukubana ke sikompela amapolisa ukubana ke ekwandise ukumdinga bephiwe imandate yidale le-High Court.
Okokugcina, kukhona ongathanda ukukutsho mhlawumbe ebantwini abangaba lolwazi ukuthi kuyini okwenzakala ku-more blessing lokuthi mhlawumbe ngabe ngaphi?
Ya, esikukhangileyo kubana ke abantu bonke ongaba lolwazi kubana ke u-more blessing ungaphi, sincedisane lamapolisa. Njalo kuyinto ebuhlungu ukubana ke umuntu kuthiwa uyaswelakala ngendaba zombangazwe kuleli lizwe. Kufanele ukubana umuntu wedha uzanu MDC zaphu mabambukusile, kufanele ukubana abantu bebe lamalungelo, ikakhulu ilungelo lokuthi impilo yomuntu igcinakale. Asikhangelelanga ukubana ke kube lokusukuma kodlame lodlakela le misindo mayelana le ndaba ke zombusazo. Sikhangelela ukubana kube lokwehlukana ukombono ukubana hayi thina sithi liza lungise so, abanye besithathise so, ukuze sonke njengamaZimbabweni ilizele phambili. Akufanelanga ukuthi abantu behlukane nokutshana nokubulalana ngendaba ke zombangazo.